Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo.
Kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu,
inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokudla ezitolo.
Imali yeNASA allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye new dispensation abathi Second Republic leyo yabuya ngekhulu batshintsha.
USenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhingi ngahedalele phalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda, owathi uPhugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF.
Umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku-Studio 7 kabuhlungu kanje, uze ibambe ebamba phezulu indaba ekhohlwa ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukutshiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele emadebhela nakula Ndebele ezobusa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo. Lokhu kulandela ukutshengisela kwamalunga alinhlanganiso ebulenjini ngalolu daba kanye lokubotshwa kwababalisi abalichumi edolobheni leWetsa izolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso, yena othi ababalisi bazihlalele emakhaya ngoba bengelamali eneleyo ukuthi baye emsebenzini.
Kokwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele okaRed Monday ikuba phakathi kwababalisi akade bevumile ukubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphatheke kiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa edingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba amazwi kwethu uhulumende sebese sikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yena evele engafuni ukuthi eliqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini elizakwenza. Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulo hlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende sinike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe eselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Uvele emalangeni adlulileyo kube kwaba khona umhlangano phakathi kukaministri kwabameli bakeministry of education labameli benhlanganiso zababalisi, lapho kwakuvunyelwana khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini. Izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuni ukukhwezela iholo, sifuna bisele imali esasiyithola 2018 October. Imali okube encane yangkhona yabe $520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini, sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe. ukuba asebesemsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufunayo mhlaka 3 asiyi emsebenzini. Lokhu kungayisikuthi sithi siyastrike, asenelisi ukuya emsebenzini. Akade belokhu bengunguna babone ukuthi ngempela ngempela umbalisi kenelisi ukuya emsebenzini. Ababalisi sebehamba ngezicathulo ezijekileyo bagqoka izigamba, into esasingayazi vele ikhona. Bahamba bengadlanga pho ngoba nokumele abelokhu enceda uhulumente. So kumele siphume tandarazi. Sibe sigcekeni kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlulekuka.
Khona ezikolo kunjani? Sikhuluma kanje njengoba zivuliwe.
Isimo ezikolo sibucayi. Abantwana abaningi sibabona lokhu begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifizi. Abazali imali yefizi kabalayo. Ababalisi nalamhla abanye ade sebehambe bayaboleka izimali bahlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sizethiwa abotshiwe. Amabhasi la athiwa ngama-intercity aphuma isemakhaya la sizethiwa abotshiwe ukuthi adinga nemarenkeni. Impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi amabalisi bagqoke izigaba sigqoka khonoko okwakuvele kukhona kodwa kababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathi sibasezindlini zabo. Abantwana bagqoka khonoko ababelakho umnyaka ophelileyo osokukudala. Umthetho wewu uthi imaski yaluphala kancathi nalokhu esiyikhangele siyibona isaqinile. Bazithola ngo-January belokhu bezigqoka kathi singe-lockdown zivele seziluphele. Asikezwa uhulumende kumba sikaboni lapha anikeze khona ama-mask.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Uhulumende ubikwa isithi ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kuqhubeke kuhle njalo iningi lababalisi belikhona ezikolo. Kukanti uhlezi esithi ukhulumisana lezisebenzi zakhe zonke ngodaba lweholo. Inhlanganiso yabakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ithi abantu asebetshiye umsebenzi bathwele gadalala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla ezitolo kanye lembadalo yabantwana ezikolo. Ithi impentsheni iholwa ngabantu laba ayeneli lutho. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okumadanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engafuni ukukhulumisana labo ngalolu daba.
Inkinga esilayo yokuthi yona iministry esidila ngayo kungani kayifuni ukuengeja i-association yethu. Sibona isithi yona iministry belabor plus labo abenasa besithi libaningi kakhulu ngoba sekulama-forums amaningi awama-pensioners. So bathi bona sebele nkinga ukuthi bangahlangana labaphi. O-pensioner esibakhulumayo nxa sikhuluma enasa. Imali yenasa allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu kodwa kwathi sekubuye new dispensation abathi second republic leyo yabuya ngekhulu kwaba khona lokuthi khona bachintsha imali kade siyithola ngoba sasithola ama US dollars i 100 US dollars yayimali sibili bathi sebengenile uminister of finance wathi yena ibond le USA kuyafanana after some time wachintsha wathi yena bond is 1-3. After some time wachincha wathi yena ibond is 1-15 against user. After some time wathi yena sesisebenzisa i-market rate. After some time wathi bona sesisebenzisa i-auction. So kathesi i-$1 is equals to 86 kumbe 85. Ngithi 86 ngoba i-85 point something.
Kathesi ungathi lihola malini?
Kathesi opensioneer abaningi sesithola about 3,000 bond. So ungakhangela wena ukuthi laphana ngangithola 100 i-US. Iyadlalwa ugwelegwele lapha ngoba kwadlala isitsotsi ngoba kwakufanele ukuthi khona laphana itshintshwa lathi sasifanele ukuthi sinikwe irate yona leyo. Kutsho ukuthi nxa ngangithola mina 100 kathesi ngangifalela ukuba ngithola 8,000 ngoba yamultiplier i-100 ngu-85 lowa so 8,500 kodwa kathesi ngithola mina 3,000. ungakhangela nxa sesikhuluma ngama US dollars unga divide ngo 85 lo I think sengithola about 84 $40 when mina ngangitholani ngangithola i 100 US dollars into le pension kayizange ichaye kuphela enasa yachaya even kuma private pensions njengathi thina abanye sasebenzela amanye ama company ale pension lawo ama company ayisiniki pension lawo ngumthetho lo owabuyisha nge Second Republic a safektwa khona le pension zethu so kathesi sesihlupheka akakhulu ngoba sakuthathela imali ungabona ukuthi khona ngithola 3000 ngangifaluti ngibe ngithola 8000 that's a difference of 5000
Umnumzana Gideon Shoko ngwenhlanganiso emela abantu abakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi Senator Khalipani Pugen uyebandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ungathi uPugen labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla leZANU-PF uSibanda ukhulume lokhu kungxoxo ayenze le-Studio 7 ngomvulo echasisa ngokwabelwa imali phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act okwenziwa ibandla leMDCT nguhulumende khona kwakumele kuphiwe ibandla leMDC Alliance ngoba lilo elali lamalunga amaningi edalela eParliamente angena ngokuvotelwa kesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze loSibanda ngomvulo
soke kwathi ke uChamise seyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka 2018 umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayi North kodwa namhlanje nje uzithola engusinator uPugeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament koBulawayo kodwa namhlanje uzithola engusinator ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokwenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathi nakwayo
leyo ke ingxenye yengxoxo esiyenze lomnumzana Prince Dubeko Sibanda waqotshwa edalela eParliament libandla leMDCT Amazwi kaSibanda kawaphathanga kuhle umnumzana Pugeni webandla leMDCT osithumele umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelele nabalaleli emakhaya hayi indaba kababu Prince Dubeko Sibanda ibuhlungu yazi umuntu omdala maye bopha umdlambula ethu cha ipoint ekhulume ngazi ekhuluma out of ignorance and out of abakubiza ngesilungu bethi ibula foolishness ubula nje ubonthi umuntu omdala waze waziyangisa bakithi kuStudio 7 kabuhlungu kanje uzeyibambe ebamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi iqale phela uMakhupe efuna ukuchiselwa endlini ebizwa phela indebele akabuyele emadebele nakulandebele ezobusa eZimbabwe bethi bazomgugura round besenza ihlaya nje ngento yobuhlungu kangaka lamanje sasebuhlungu kithi wayengayiqali lapho bemrecola lungavelanga bamrecola inkantolo irula lethu ukuthi hayi uMakhupe ngiyathi kumele athathe after babuthwa ngirayi angithi kanjalo inkantolo into esiyaziyo ukuthi umthetho sisekelo wenhlanganiso yethu wawutsho kanjalo useyibamba phezulu la eyithiya phansi le ngoba yilaba abantu abangama collaborators abantu abasincindezelayo siyancindezelwa la ubhizi yena uthi sivula lapho esingatshani sivuna lapho esingatshalanga khona uthi yini esitshaliwe akangitshela ukuthi yini esitshaliwe yena leyo kuvuna angiyazi ngoba yilaba abantu abacabanga ukuthi bona ukuya eParliament uyazihambela wena labantwana bakho uthola imali uthola imoto uthola mina lo babuchief Ndlovu Ndlovu asinjalo sizosebenza sizosebenzela abantu bakithi ungahamba eParliament ubona ama debates esiwayenzile sesidebatele ngemfundo yabantwana ukuthi abantwana abathole imfundo esohlonzini oluphezulu kakhulukazi abantwana basemakhaya kukhona kuloko cha ihansard ungahamba uyokubona yikukutshala kwethu lokwa Ndlovu lokho kuvuna angazivuneni yena angasibonisa ukuthi yini esetshenziwele ayiseyivunile ngoba siqala phansi manje siyalwa sithi abantwana bamathebelene abafundiswe ngabantu bemathebeleleni awuzukususa umuntu ongazi lutho ngezo zemathebeleleni umntwana athwale nzima ngesikole aphinde athwale nzima ngokufunda ulimi lukatisha akulunganga konke lokho amathuba abantu bemathebeleni sithi awaphiwa abantu bemathebeleleni lokuncane konke kwegolide okuvukayo kusichamuka abantu ingazi ukuthi bachamuka kuphi bafike baphiwe kuthiwe indawo yabo bathathe badinge lelo golide bamine lelo golide basuke bahambe bethini gwaqifile akula zikolo akula maclinic akulani siyayilwa leyo nto eParliament kumanje ungabheka iHansard uzobona ukuthi mina ngidebatile ngaleyo ndawo uba kuchief udebatile ngaleyo ndawo so angimazi le kuvuna ukukhuluma yena ukuthi kuphi asikho lapho imoto engihamba ngayo kumanje imoto ihambe ngayithenga ipink cab yami anginayo le eParliament so angimazi ukuthi ukuvuna ukukhuluma ngakho ikuphi thina sizosebenza la sisebenzele abantu bezimbabwe angazi sengihambe kangake nasi ngifonela ngabazali umhlaba wonke le namba abantwana abapasile phuke inasta izwakala ukuthi thini ngihambe khona ngiye kulwa ngile baze bangena abantwana
lo ke ngusenator Khalipani Phukeni uyibandla le MDCT ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe igciwane le-coronavirus ngasikhathi sinye kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,132 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 asebehlatshwe ijekiseni le sebeyizigidi ezimbili lengxenye 2,582,705 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi imidlalo ethiyeneyo isizavunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 ebalisa ukuba abayabe bephatheka kuyo bamele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba owayengumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo udingwa ngamapholisa ngemva kokungayanga emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokugqoka ikepesi yebandla lezanu PF yena segxothiwe kulelo bandla okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
salibonani kumagumbeni omhlaba kumbeni omane omhlaba bantu bezimbabwe kustudio 7 kanye mbingelela nabo abaphathi bethu laba abasethulelayo inews ezinhle ezimbabwe ukuthi omunye lomunye azizwele njalo silamalungelo ukuthi lathi sikhulume esikuzwayo lesikubonayo mina ngiyaqhuquzela ngumama uMancube ePlant ngiyaqhuquzela abantu abatsha buyani lina eliphandle kwelizwe buyani lonke lina abantu abatsha lizoregister ukuze ilizwe leli liphume emanyaleni anje buyanini ekhaya lizoregister lingakhuluma liphandle akulanto ezayenziwa buyanini ekhaya siyakwazi ukuthi lisebunzimeni kathesi ngenxa ye lockdown buyanini lizomeseka omunye wenu uNelson Chamisa onguye olikhokhelayo ukuthi liphume ebuzimeni sithi phambili ngayo umfana thina singomama siyameseka ngoba sisi izimbabwe yathathwa asikaze sibone ubuhle bayo buyani siphume eGibhithe buyani silincedise bantwana bethu buyanini ekhaya thina sithi chete Chamisa mana ngebizo lelele elithi MDC Alliance ungatshintshi ngiyabonga
salibonani kwistudio 7 ngibingelela abasakazi kwistudio 7 kunye labalaleli mina igama ngukazi Lothando Maseko ngokuhlala ngilapha eBotswana mina nje kuphela ngididwa indaba eyinye kuphela yasezimbabwe
Zimbabwe. Ekuthini manje babhizi bathi bona kula ma by-election. Kanti ke wayi nxa bethe kula ma by-election bevala nge-COVID-19. Hayi phela laleyo mthetho ye-COVID-19 makayisebenze ngisho la kulabo abayibo abarecola ama-councillors abe kwengabantu. Ngani ngoba phela abantu thina sikhethile abantu bokuthi bakhona ukumela abantu. Kanti ke nxa kuthiwa bayarecolwa kubuye kuthiwe sokusebenza i-COVID-19 akusela khetho. Kanti ke manje kusuke kwenziweni ngoba phela abantu bayahlupheka ngoba nxa bezifakela abantu babo kubuye lina selisithi liyarecola. Asisakwazi ukuthi kwenziwani nomthetho lo kawusebenze phela kulabo abarecola. Ukuthi ma kunje ngalesi sikhathi akulo ozarecola omunye. Makusetshenzwe kunjalo abantu bakhethwe ngabantu. Ngiyabonga.
Kakhulu ngaleyo gaba ibuhlungu kalokhunya ngalo abantu abangabaxolisi bengazala thina ngazala abe kumphablisi baxolisa abantu ubuhlungu ezo khona kancincane akithi ngihlukumeza ukuthi umntanami afakwe engigeni bekhani ugigi hliziyo yomuntu onjani ukuthi umntwana afake engigeni kathi ngigi umgigi umgigi azahle hliziyo yomuntu onjani njani ngibuhlungu kakhulu ngalolu daba zibuhlungu kakhulu ngashaywa namanzi empilwane angikhali ugoma ekhanda angikhali inkuni ekhanda ngingumuntu nje kanoma jinga ohlezi lendoda ekuthatha ungumuntu ongathwali izitho ngathola inkomo esenzeni sikhangele ukuthi umncezi akwenzifunto okhangele ukuyancedisa omunye wakho ngumuntu nje ofangokuhlala because of i-gugrona kodwa into ayikhuluma ngale ngisisekela ukuthi ngiphathele
Studio 7 njani basakazi lebalandeli ngalibingelela ngiyalibingelela ku-Studio 7 laphana sithi hayi sihamba la upresident wethu Nelson Chamisa tshintsha guqula izenzo basadlala abantu bezanupf zanupf must go
sibonane ekhaya ku-Studio 7 linjani hayi siyaphila kakhulu bantu benkosi siyaphila eyi ngiyadinga bafowethu ngicela usizo lapho ngusindiso mahlangu lo okhulumayo ngikhuluma ngiseBotswana ngidinga umfowethu mna wami uLouis Mahlangu ongabe esazilanga bekhona shuwa bantu benkosi ngicela ncede ebe ngikwazi mina ukuthi use-South Africa and uhlala e-Alexandra e-Q so kangela ama-details zakhe kangela number zakhe zefoni so bengicela ukuthi ongabe lolwazi bantu benkosi engisize kakhulu ngiyamdinga lo muntu kakhulu shuwa ngiyacela abantu lenisize abanye bangaba bamazi ngokumbiza ngoLusto abanye bembiza ngo-Anele abanye bembiza ngoLusto mina engikhulumayo bangazi ngokumbiza Sindo abanye ebengesazanayo nje eCatrifat bake sihlale eCatrifat ku-trip 137 Cork flight so zazohlukana lomna wami it was 2012 but saba lama communication ngaba kwazi ukuthi uhlale Alexander Q from there hey angazi ukuthi ngingambona njani ende ngisengizame ngendlela zonke sengihlulekile abangani bami ebengiphila nabo kakhulu eCatrifat ngu-Abizo ngumafa uMathew ngu-Trimove bembiza ngo-Stiriri ngu-Conry bembiza ngomanimani u-Edwini usibhekara angabe bazi nje ongabe nomele number yaphakathi kwabona labo u-Abi u-Trimove u-Stiriri umafa uMathew usibhekara u-Kesestophesi ongabe le number nje kumbe yabona laba abantu shuwa ngicela ngisize kakhulu endinga number naleyo ozabe elayo kumbe ozabe lolwazi kulombongeni eSouth Africa engikwazi ukuthi bithoke ehlala lombongeni lo munye kuthiwa ngumbeki but umbeki kangimazi engimazi ngumbongeni wakho namathins emaleven laphana eCouch Park so ongabe ololwazi bengicela ukuthi embambe kuwhatsapp number yami eBotswana +26773528681 Msindo eBotswana inamba yami yenaleyo +26773528681 ngiyacela shuwa abantu benkosi ngiyacela linisize ongabe lolwazi enisize kakhulu ngiyacela zihlobo zami ngiyabonga
sanibonani Studio 7 linjani sikhona hayi nathi ayikho into embi endabeni leka mnangaka yokwenza ukuthi induna kube yilezi ezingimelana nalelo daba lombhuqazi ayihambi kahle ngoba yabona thina ngapha ku WhatsApp ikakhulu WhatsApp uyolo hlupho ngendlela zokwethuselwa soma ngabe bebuya induna sezizobatshela ukuthi bayavuma bayethuka bayesaba WhatsApp hleli kuvelihleli nje ngoba ngathi bawukusaba waya ayikho into ekhona ngavele bethiwa yikho lokho yikho lokho bayesaba nje nel ilungelo lomuntu nje kalazi uma ngabe kuthiwa ungathi nangwe MDC so liqala lelo lokuthi why wena ungwe MDC what seven nje kuphela into engiyibonani kwezindawo yebuya akukho lokoda what seven uyo lohlupuhlelo wethu sep so njengamanje nje ngokuthi induna izozophatha so sezizo izobukizwe tshela abantu okwenza abantu bavume bethuke besathi ngoba izilongo sokukhuluma ini induna sibuya kumgabe tobane nalomnana so mangabe sevele sibuye kanjalo nje vele nje sizaba ngento abantu sezaphila kanzima what seven lohlupho kakhulu ngawo lezo zinto zona lezo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokwamukela amabutho avela kwele Afghanistan esithi kazisoli ngenyathelo lokuthi amasosha la asuswa kulelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amabili. UBiden uthe wakhetha ukususa amasosha la kulokuthi impi iqhubeke ngoba yayingathatha isikhathi eside. Ukuhlaziya udaba lweAfghanistan sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Yeah, abantu bangazola uBiden ukuthi kunjani kutheni, kodwa ke iqiniso lakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo oweAfghanistan wayefakwe yi-America incedisa for 20 years, wayengaphonga uncibilika nje aphonga uncibilika abantu bavele kuhle kuthiwe Taliban khonapho bahle bavele batshaywe itwetwe bonke bahle bancibilike yowonke umuntu lo president wakhona hlaphume elizweni abaleke khonapho masinya masinya angikhola ukuthi ukhona wayekukhangelele khonapho. So iqiniso lokona likuthi loko bangaze bamsole lowa kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu be-Afghanistan bona ukuthi kati bona babezithi kuzahamba njani, babebhonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mjokotho bengazimeli bazilwele bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So-ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa-ke nxa kwakuyukuthi kwazokuvunyelwa no-President Trump khona ukuthi bayasuka, loko kungaze kube ngabe nguye uTrump ngabe bayachiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze nalo lubangele ukuthi uMongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Iye, hayi, angithi ama-Americans ngabantu abatshintshatshintshayo, bantshintshe uhulumende, bantshintshe lokhu, bantshintshe lokhana, bangasola lokhu bahle bantshintshe khonapho. Kungenzakala, kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa-ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu owakuvunyelwe njalo la ikuthi kati khona nxa kungasagcinanga kuzagcina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa-ke kangiboni ukuthi kukhona okunye angakwenza. Yikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyukuthi bona basekela u-president wabo, umkhokheli wabo, kufanele ukuthi bangayekethisi, bavumele ukuthi ku-next election umongameli wabo abe ngodliwane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Dallas e-Texas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu. Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebachiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Misithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.